Unqube uthi ufisa ukubaba lezindlu ezilesi sindo lesi usiya phezulu ngehlawule umthelo oyisilinganiso sokunye ekhulwini 1% ngomnyaka. Uthi imali ezatholakala e-wealth tax izasetshenziswa ukwakha amakilinika, ukulungisa imigwaqo, ukukha amanzi lokunye okufunakala emadolobheni. Abaphikisa lokhu bathi awuqedakali ukuba izindlu lezi zizahlolwa njani ukuze kubonakale ukuthi zizathela imali enganani. Unkosazana Kathy Webhebhe ohlala kweleBotswana njalo olendlu kobulawayo uthi akukhethakali okufiswa nguNcube.
IZimbabwe inama enough natural resources okumele ukuthi uhulumende awasebenzise ukuphakamisa ezomkhonomi. Uhulumende ukuthesa njani kuprivate property yakho, ngoba uhulumende akabhadali, uhulumende akakuphi msebenzi, uhulumende akakusizi ngalutho, akakuphi kudla, akulanto efree. Okokuthi kumbe ngakufana lamanye amazwe kubo South Africa and Botswana where maybe kune-free health service delivery, kune-free education. So kuyabe kungcono lapho nxa uhulumende ethi ngisiza lami lapha lawe ngendlu yakho, but as it is there is nothing. Uhulumende nguhulumende othathayo kuphela. Uhulumende kumele ame ukudinga ama raw material from outside. Right now kunama China athatha I raw material ehambisa khona ngale e China, something that is not going to help us as Zimbabweans. Uhulumende kumele bevume iZanu PF must be bevume ukuthi ilizwe selelibulele sebehlulekile, because everything abayi-introducayo is anti-people, is never for the people. So into engikhona is very unfair.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube olomuzi enkayi lendlu obulawayo njalo okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Hayi, okuyinto yokuvele kuvele kuyikuqila abantu, esingathi yikuthi kutshontshelwe abantu imali zabo, ngoba i-wealth tax yakhona leyo ungayikhangela ukuthi utekswa, uzabe utekswa leyo mali minyaka yonke, khonapho uhlezi awusebenzi. Kufuneka ngoba indlu kanti nxa ihleli laphana kayigenerate imali phelini, likhaya ohleli kulo. Nxa kuzabe kuhlala kufuneke yona lawo ma-percentage afunekalayo, kutsho ukuthi vele kufuneka ukuthi abantu kababe ngamalokhuzeni. Abantu kushuthi kabaswele abangaba lakho, abantu babe ngabantu abangelalutho abakuthathelweyo konke. Yibutsotso obukhulu bukahulumende lobo. Uhulumende bekumele enze imisebenzi ukuze athole i-revenue kwaphana ngendlela vele amanye amazwe enza ngayo. Ngabe bakhulume ngabo abayi babavutha yonke into, abathwele zonke izinto kuthiwe kabathekswe, mbona ngathi kuyabe kuqondile. Engilakho nje okungamagabha ngokusenkayi lakobulawayo ephumula sawo. So ngiyazibuza ukuthi ngingathi nisehluke ukubhadala i-school fees sabantwana bese kuthiwa khona ngiyakweleta into yesakhiwo esihleziyo esingavisile ukuthi esingagenerate imali. Yibutsotso obukhulu kakhulu lokhu, yikutshontshela.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi njalo okubandla leZanu PF uthi abantu besaba umnyama ongelampisi.
Kuvele khona kuvamile ukubana nxa ule ndlu yakho singathi mhlawumbe ufuna ukuyithengisa kumbe ufuna ukubana uyifake ku-insurance kumbe into enjalo nje, uyahamba kuma-estate agents abayenza khonoko kuthiwa yi-evaluation. Bakuyevaluatele indlu yakho, bakutshele ukubana indlu yakho ivaluwa njani. So noma uhulumende ekhuma ngako lokho, angaze abuye lama-evaluators akhe. Umuntu ulakho ukuvunyelwa uba ne-second opinion, lapho-ke othatha khona ama-independent evaluators. Bakhona, bagcwele kuma-real estate companies anjengabo Knight Frank, o-Rado Properties, o-John Pocock, namanye amalokuzeni abantu abamnyama sebavula ama-real estate agents. Ulakuthi ubabize bakwenzela i-valuation elana nxa ukuthi kona awuvumelani le valuation ungabe unikwe nguhulumende. So akusiyo nto engatshayisa umuntu ngovalo, ngoba lokhu yinto emele isemgceke. Ama-market values ezindlu avele aziwa emalokishini ngapha esihlala khona thina abe-middle income le low income, vele akusoze ukuthi affecte, ngoba akulandlu engadlula i-100,000 usemalokishini. Noma ungaze uyakhibe enhle njani kumbe uziye zibe i-double story, ngenxa nje kuphela ye-location yayo ukuthi isisemagwegwe, isisecountry park, isisephumula, isisenkulumane, akuvela kusoze kuyenze ukuthi ifike ivalwe naleyana ngenxa yakhona kuye ngutshoyo okokuthi yona yona vele ngokwayo ilocated ngathi.
Ujuma uthi izasetshenziswa kahle imali ezatholakala phansi kohlelo lolu.
Imali eya esikhwameni sikahulumende i-treasury phela ngoba ifana nje le any source of income ekahulumende yama tax whether ungaba i-VAT kumbe ungaba i-pay kumbe ungaba ama tax atshiyeneyo imali eya ku-treasury.
Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abalezindlu kwele Zimbabwe bathi uNcube ukhanya engani ufuna ukubahlawulisa umthelo ngendlela ezingaqedakaliyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngiGibbs Dube.